ubaba Dr. Pararanyatwa ube sethula istatement sakhe ngodaba lwe Christmas i-society eyona ebidaba ekudwini okulapho kade kulamasiwo wathi zikeza khona izimali eziningi. Udaba olujabulisile kakhulu ukuthi i-board leyo i-dissolviwe kwamanje akula board and okusala ukuthi i-management yiyo ethethe uhlelo lwe Christmas ngalesi sikhathi.
Likwamukele njani lokhu njengedale le-senate njalo yiphi imibuzo ephumile?
Kujabulise kakhulu ukuzwa ngoba yinto ekade indika imba yendaba ilizwe lonke jikelele abantu bezibuza ukuthi njengoba bekhiphe izimali zabo abantu bezidlela umathanda ngaleyo mali. Okujabulise kakhulu ukuthi ucacisile ukuthi njenge-ministry sebeqalisile ukuthi kube le-audit i-forensic audit eqakathekile ezakhangela ukuthi izimali lezi kade bezithola bebezithola ngayiphi indlela. Okwesibili ukuthi inzuzo ekade izuzwa ngama-board members lawo uma kungatholakali ukuthi akuhambi bekungahambiseki ngendlela eqondileyo kuzaba lesigwebo esizathathwa nguhulumende.
Okunye-ke okuhlafunwe edalele senethi lamhla kuyini?
Okunye okuhlafuniweyo namhlanje u-deputy minister we-justice and legal and parliamentary affairs ulethe i-amendment yokuzama ukuthi kulungiswe i-Zimbabwe Electoral Act ukuthi njengodaba labomama labana abangamathumi ayisithupha okunye njalo lokulethwa kwabantu laba ama-provincial councils ukuthi abe khona. Kodwa-ke njengendlu siye samxwayisa u-deputy minister ukuthi singaqhubeki ngalolo hlelo ngoba bebengasazisanga ukuthi sizadibheta leyo ndawo and lelo phepha elizama ukuqondisa leso sisekelo sombuso se-Zimbabwe Electoral Act sabuya kuma-pigeon ethu ngo-December komnyaka ophelileyo. Pho-ke sibone sengathi namhlanje uzama ukuthi asizume singazange sibalisise sasesithi kayidlule phele phambili izobalwa okwesibili ngolwesibili oluzayo ma.